Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kuze kuseni mthwaka zomuhle ngomvulo mhlaka 23 kunhlangula 2023 26 uxolo kunhlangula 2023 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili ibandla le-Triple C lisola amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula yena othi umholi we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika. Abezanu PF bathi lanxa behlulekile ukuvuselela umnotho bakhangelele ukunqoba kukhetho. Ababalisi batshaya indiva amazwi kahulumende awukuthi usebakhuphulela iholo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Triple C selisole kakhulu amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Fikile Mbalula yena othi umkhokeli we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika. Ekhuluma ngempela sonto emhlanganweni we-ANC uMbalula uthe elemelika lile njongo yokugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni lifake yena uJamisa okuyinto athe akumelanga ivunyelwe. Uthe uMnangagwa uselethe enye inguquko ebivele ifunwa yimelika eZimbabwe kepha uthi lanxa kunjalo leli lizwe lokhe lifuna uMnangagwa aphume kungene uJamisa. UMbalula wethule amazwi la ngesikhathi uJamisa ekwele South Africa lapho aqhube khona umhlangano lezizalwane zeZimbabwe wazikhuthaza ukuthi zibuyele ekhaya ziyevota mhlaka 23 kuNcwabakazi ukuze kususwe izalo PF embusweni ngoba isivoxe yavoxa yadiliza umnotho. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusethu sithina abeZimbabwe kakhulu abebandla labantu iCitizen Coalition for Change elithungamela ngobaba Advocate Jamisa ukuthi iPublic iyabamba umlomo ngaphansi ngenxa yokuthi bayazi South Africa ngequiet diplomacy leyo eyasitshonisayo ngesikhathi ibandla le-opposition lithungamelwa ngubaba uTsvangirai. Ubaba Mbeki laye kazange eme eqinisweni wasebenzisa ubuqinga wokuthi kule quiet diplomacy. Ngalokho ke ubaba ufikile Mbalula laye njengoba elibandla le-ANC. Kambe ngathini pheli i-ANC angithi system ayisiyo muntu. Njalo engathini njengoba bona bavumelana ukuthi bazancedisana ngama liberation parties lawo ayethungamela umhlahlandlela wekucathelana esingathi i-guerrilla warfare ngezikhathi sibuswa ngamakhiwa. Laba abantu yikho libona iSADC ingananzi ukuhlupheka okwenziwa eZimbabwe ngoba bayavikelana lolimi le lamazinyo brugwele bhanti. Yikho ke akwesethusi kodwa abantu beZimbabwe phela yibo abazazikhethela hayi ukukhethelwa ngamanye amazwi.
UMbalula uthi njalo uMnangagwa useyilethile inguquko eZimbabwe useguqule lokhu lalokhuya kwaba lobubelo. Kodwa uthi lanxa kunjalo amazwe ayizitha la alokhe efuna ukumkhipha embusweni ngoba efuna kungene umuntu wawo onguJamisa.
Kambe ngabe uyakubona ukuthi sihluphe kanjani, ngatsho njani ukuthi ubaba uMnangagwa kuqulile inoto yona inoto isiwa nsuku zonke idola leZimbabwe seli 129,000 RTGS ayi sumansumane nje umuntu omdala ozama ukutshengisa ukuthi bavumelana bavikelane lezanu PF ngalokho thina asingake sabathini ngoba kule public relations international relations esihloniphayo uma engomunye ngabe phela uyaxoxa sitha lo baba uchamisa than ukuhamba public asifuni ukugoromba ngabantu abadala ngoba singakhuluma sebeza kuthi asihloniphi sibona ngani ubaba uphosisile okuthiwa singamaphapesi kanti uthini ngabantu abafela emajeli njengabo sikhala lo Jacob Karivume
lona uhambo lukachamisa kwele South Africa libona luphumelele yini libona bekhona mpela abazaphenduka bezevota ngemva kokuzwa inkuthazo yakhe
uhambo lukababa uchamisa ngumuthi abantu bonke sebesithi elections seziphuzile singathi ukukhuluma kwakhe kupha abantu amadlabuzane lomdladla ukuthi ngabe ama-elections akusasa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uyaqhubeka ngemikhankaso yakhe njalo ngempelasonto obesechipinge lapho athembise khona uzulu intuthuko. Nga engamvotela ibandla lakhe kukhetho olwedluleyo ngo-2018 uMnangagwa wathembisa abantu okufanayo kepha iningi lithi impilo isinzima kakhulu nanku umnotho utshabalala imihla ngemihla sixoxela umnumzana Belief Gawule ilunga lezanu PF
okukhona ukuthi nxa sikhangela isimo somnotho asikuyele nemuva bithana sikhangele ukuthi lapho sivela khona eduzane lapha kwenzakale ngemva kokuthatha uMnangagwa ethatha umbuso sihlangane lezehlakalo ezinjengento ze-COVID i-COVID yiyo ebuye yaphambanisa inhlelo zonke zomnotho ayikhona eZimbabwe kuphela umhlaba wonke jikelele kwazise nje nxa sikhuluma nje sikhangela kathesi lezimpi lezi eziphakathi ko-Russia le-Ukraine zibuye njalo lazo futhi zatshayelela zalimaza umumo wonke okhona umhlaba wonke jikelele into kazimanga kuhle emhlabeni nkomo lakhangela lakwo South Africa ungathi akhangela eZimbabwe kuphela kusho eZimbabwe kuphela into ezamanga khona wena eSouth Africa umakhelwana bethu khona ukuzima ukhangela esikhathini esiningi imali zezibuya zikuhle zivelele eSouth Africa kaletha kula mali akulanamisebenzi khona ngale kade into zonke ziwomile uwomile indawo yonke nkomo ngomumo womhlaba hatho weZimbabwe kuphela yikumnyama kuphela esihlangane lawo ukuthi sithi vele thina sinjalo umkhono wethu vele bathu vele uphansi ubuvele ubhazalele baphinde zahlangane ezihlakalo zenezinyakazenezi kwenze umumo wabamubi ngamani kodwa usukhangela futhi inkomo ukuthi kwesisikhathi kulezinye izinto esimele sizikhangele sizibone ukuthi zenziwa ngabomu ezingathi yisabhotayo ekhona eyenziwayo ngokukhwezwa kwezinto ngabantu abakhweza bengalazi zathu kodwa bebona ukuthi sesilandisha election yiko kubi khonaphana nkomo khona kwakwezinto kunjakhono
abamabandla aphikisayo baba Gawule bathi umnotho ubulawa ikwehluleka kwenu ikwehluleka kukahulumende wenu njengezanu PF bathi lifaka imithetho amapolicies angalunganga abulala umnotho kanti njalo bathi lilenkohlakalo kuzanu PF yine libulala umnotho ngokweba inotho yeZimbabwe efana legolide njengalokho esikubone kwaJazira
okukhona nkomo singakhoshwa ukuthi umsebenzi wenkohlakalo lo xa siwukhangela hayi asingawukhangeli kuphela sithi thina kumbe ngaphi ungakhangela ebantu eZimbabwe la njengolasithi ngangikhuluma ngisithi mina khangela ama-councils even alala aranwa i-opposition i-corruption ekhona kungcolile konke khangela amadolobha anje abo-vikfosa aranwa yi-opposition ala amadolobha lala ukhangele uzathola ukuthi i-corruption ikhona indawo yonke biithi kuzanu p f biithi ku-opposition konke kuyafanana i-corruption ikhona yavuma ukuthi i-corruption ingeyiye yezinto esezibisele muva inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe imali eziningi zilahleka emsebenzini yenkohlakalo even imaphotha lapha silahlekelwa izimali eziningi kakhulu ezimele ukuthi ngabe zingena ezikhomeni zikahulumente kodwa ezingena ezikhomeni zabantu. Ngokunjalo ke asikhangeleli ke sise siyaphambili futhi ukuthi hhayi ayisiko konke nkomo wokuthi singakhangela sithi thina uhulumende sithi uyehlulekile laphana uyehlulekile. Ha, asikhangeleli umumo wakhona kathi wona njengoba ngisitsho mina ngithi kathi eZimbabwe ndingasala ngaphi, imihlaba wonke jikeleza ukhala. Ukhala ukuthi into kazimanga kuhle kumisimo somnotho esibangelwa izimpi zabo-Ukraine labo-Russia ukukhweza amafutha. Kungakhwela amafutha kumbe sokukhwele yonke into.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isiwatshaye indiva amazwi kamphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima, yena othi uhulumende uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo. UMavima utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi iholo leli lizakhutshulwa ngedola leZimbabwe kanye lama-allowances abhadalwa ngedola laseMelika. Uthe bazakhulumisana ngalolu daba lezisebenzi zikahulumende emhlanganweni wabo weNational Joint Negotiating Council. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZ umnumzana Themba Kuyemo yo.
Siyamuzwa lathi uhulumende exoxa esithi uzasengezelela imali ngemali yakweseZimbabwe langemali yase-America. Okwakuqala ngicela ukuthi sithi thina siveleka silaholo lemali yase-America. Iholo lethu lemali yase-America yi-0 cents bese sithola i-allowance ye-COVID le allowance engelabizo esinikezwa nguye uhulumende. Kumali ye-RTGS kuyinhlamba ukuyibiza sithi liholo, kodwa-ke yikho lapho esihlangana khona ngomholo wethu. Phinde sinikezwe enye imali ebizwa nge-$80 kodwa yona ibuya i-RTGS okuthiwa isebenzisa i-rate yamzukwana ifakwa. Ngezinye indlela uhulumende nje uyaxoxa nxa ekhuluma ngokwengezelela abantu imali khona kuvele kungela mali abayiholayo.
Ngiyazi ukuthi kalithanda ukukhuluma njengababalisi ukuthi lihola malini, kodwa nxa ungayihlanganisa imali eliyitholayo ngamadola aseMelika le amadola eZimbabwe ungathi yimalini njalo isilela ngokunganani nxa liqathanisa le mali elifuna ukuyiholiswa?
Empeleni kunzima ukuchaza iholo lombalisi ngoba livele lingekho. Kodwa-ke thina-ke njenge-ATUZ sahlela sabona indleko zethu sazibona ukuthi zidinga $1,260 ukuze umbalisi enelise ukudinga indleko ezibalulekileyo. i-$1,260 akuso mali eleja phakathi, akula kuzijabulisa ngama-basics okuqakathekileyo okudingakala emuntwini ukuze enelise ukunakekela imuli yakhe. Okwemali esiyiholayo sibili kathesi siyabe sithethisana nxa sikhuluma ngokuthi kule mali esiyiholayo. Akula mali engabala ukuthi iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-RTGS. Akula mali ongathiwa iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-allowance. Iholo eliyilwe lidingwa umbalisi esilibiza nje ukuthi living wage i-$1,260.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali eliyifunayo, akula yini enye indlela elingayekethisa ngayo likhulumisane lihlangane phakathi layo uhulumende?
Uhulumende uvala abantu amehlo mntatheli ntungamili mayesithi ngala i-US dollar. Lokhu sikutsho ngoba sibona uhulumende enikeza abantu abangazange bacele imali. Ekuqaleni le muva sambona enikeza ama-MP ama-$40,000, enikeza ama-deputy ministers ama-$350, enikeza ama-ministers ama-$450. Zimali lezi i-US dollar le thina siyabe sicela i-1260 awukhange nokuthi uphuma ama-1260 amangaki ku-40,000 kungensuku zatshwala lapha simbona uhulumende enikeza amajaji imali engangama-400,000 enikeza ezinye inkokheli izimali ulazo uhulumende.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni. INews Day ithi ugatsha lwePublic Service Commission solulaye izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi ziphatheke kuhlelo lokufunzwa imicabango lembono yeZANU-PF oluqoqwe yileli bandla phansi kwesikolo salo seChitepo School of Ideology. Inkundla yeNews Hawks yona ithi umphathi ntambo bona ngokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mtswangwa uziyangisile kakhulu kungxoxo ayenze lomsakazo SABC kwele South Africa ngeviki ephelileyo lapho athe ekhuluma khona ngekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo wathi ibizwa ngokuthi Zimbabwe Anti-Corruption Corporation kumbe Company. Kodwa likhomishini uxolo kodwa likhomishini ibizwa Commission isihlobo iZimbabwe Anti-Corruption Commission. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Seveni njani umasenga lo khuluma ngilaphe kobulawa ayiphumule madoki hayi zanipi siphelele umphako lesifake nyoka efileke abantu bayebethusilwa into ezingelancedo lesi basukuma abantu bayivota ngobuningi yaphubaphuma laba bantu elong as kungabanamavoti amaningi bazayishule kuleqa lento okhulunywa ngothuma ukuthi abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi umnotho wiswa yizida yiziphi lezo zida waye bebehlula yena ukuthi bazimise njengohulumende obusasa njalo bona balazo yini isitolo umbuzo ukuthi bona ezabo izitolo zichiphile yini ezabo izitolo abalazo yini izitolo akekho na isitolo phakathi wabo bonke zonke nje izigebenga zezano phakathi wabo bonke akekho na isitolo yini ezabo izitolo zibiza njani iprice bathengisa ngamabhondi yini bathengisa ngamabhondi yini njalo izitolo zabo zichiphile yini umbuzo lowo fanete likele imbuzo asitshele lo lothuma wakhona lo uhlezi umana
bingelele enkundleni litshona njani basakazi hhayi siyayizwa izano umkhuba wayo lokhu iqhubeka ngomkhuba wayo kuhamba irobha abantu labo bevuma abantu izinyani lomnyanga likhala lisiye emakhankeni abantu abajabulileyo njengalo ubaba engizejabulile ethi khona sokubonakela ukuthi umnikazi ngubani ngicabanga ukuthi yili izinyani lomnyanga elikhala lisiye emakhankeni ngoba izithembiso zezano aziyindawo nje siyazazi sokusele kuphela abangaboniyo emehlweni abayibo abangabe lokhu betshelwa nje into efanayo for 43 years njengoba limzwile lo mama lo unkosikazi kaChristopher Mtswanga laye uyafana nje lo mkakhe abantu bathathana babuya bafanana nengqondo zabo ethi uma ebuzwa umbuzo owubuzwayo kodwa engaphenduli kuyayangisa ukuba le pride embi engalancedo abantu behlupheka kangaka kodwa yena ngoba esidle esutha uzezokhuluma nje into engayisiyo edelela abantu edelela umhlaba etabantu base Zimbabwe baphila kahle bafundile bafundele ukuyahlala kwamanye amazwe
ngesikhathi sokuphila hayi siyancenga ngeZimbabwe yethu lapha hayi uzima ukukhona besimanga abantu ba lokho besathizana zwane simo singe emhlabeni lorojo nanga kube kutaziyenzela ukuthi lokuthi kukhoneza yenza ukuthi lokuthi kathesi njengoba ilizwe lifile linje akithi hayi angazi ukuthi thina abantu bamnyama sikabantu abanjani umuntu zethu akwazi ezinjani hayi bakithi kasike sitshintsheni bakithi siphila zima kangakaloku kusesathwenje isizulu lomhlaba umuntu owesimbonayo ukuthi vele kananceda kithi hayi asifotele iqembu eliphikisayo i-TPC hayi bakithi asisameni ngamandla wonke khiphe iqembu leli ngiyacela sibili hayi azoba impilo esiyiphilayo le hayi hayi 5 years futhi siyedoza 5 years sihlupheka so
Abuyibo kuStudio 7 ninjani balaleli lapho halo uNdlovu okhulumayo lapho sinjani lani basakaza ukips lapho la konkomo uPlease Nzulu ngifuna ukucebisa kuHonorable Chamisa lapha ukuthi yey bangathi nxa kwabe ukuthi bakhuluma enye into babesebenza etshiyeni lento abayikhulumile xa kungathiwa abantu basuke ebantwini kabakhethelwe abantu labo bakhethwe abantu kabafakwe beyibo abakhethwe ngabantu hayikhona ukuthi sebekhuluma into bebe besebengasayenzi ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabatshiyananga futhi lezano bangakuyenza lokho baba bengatshiyananga futhi lezano ngabaqonde eqinisweni lokuthi into abayebeyitshela abantu yabayenzayo nxa bethe amakhandidethi akhethwa ngabantu ngabayithatha amakhandidethi akhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi kungabi lokuxokozela ebandleni ngoba kungaqalisa ukuxokozela lingakhethwa litshintshela abantu into elibayazise yona libe selibatshintshela abantu abasoze balikhethwa
ninjani linjani kwistudio 7 balaleli nabasakazi sibonga lo msebenzi elisenzela wona lisitshela izindaba zonke zasekhaya kodwa ke mina ngedwa ngithi abantu bemathebelelendi kabayekele ukuba belokhu berojwa kulokhu kuthiwa kuzayenziwa lokhu kumbe vele ngingathi mathebelelendi ngithi abantu kabayekele ukuba belokhu bevota beqanjelwa amanga ngomnankagwabo naba belokhu bethi kuzayenziwa lokhu kunini vele kuhlala abantu bevota kodwa kuqanjwa amanga kade kumele kuke kuphume labo bonaba bamhlobo nalo wodwa kuke kungene laba abantu besindebeleni labo bake babuse ngoba kunjenje bazaba belokhu beyakha kibo khona le mpumalanga thina sihlupheka ngapha emathebelelendi
sabona studio 7 sabona studio 7 linjani basakazi bethu ngiyalikhulumisa yita yabantu bakithi mani abayekeli ukurojwa mani hayi iqembu lezano mani lihlukumeza abantu kakhulu mani ngokuhlala libaqambela amanga libathembisa izulu lomhlaba lenza lokhu lalokhu maliqeda nje ukuvotelwa litshaya ikhona liyahamba liyaze libuya after 4 years sokusila umnyaka yabantu kuvotwe so abantu abazama ukuphuma kikho lokhu mani beke beyihlukanelizana azizame lokufaka iqembu elitsha esizakwazi ukuthi sikwazi ukubonisana sikwazi ukukhuluma lathi sizwakale ngoba izana akula nto ungabatshela bekulaleli phande ukuthi bekurobhe nje bekuqambela amanga
emsakazweni salibonani emsakazweni kustudio 7 ayi siyazizwa lezi ndaba ezikhulumayo basakazi abahle mina indaba yami lapha namhlanje ngikhangelana labo abancintisanayo kucisiye ekuthumeni sokhetho ngicela amazimabhoni sike sivuse inkobe sike sivotele lathi TPC sike sibone ukuthi yenza kuphi uma utshamise ngawini sike sitshiyane lo mnankagwa sesidiniwe ngesenzo zakhe bantu ngiyabonga nguhilary dube khona phecherethi south endaweni yemalitata
ngikubulise abasakazi nabalaleli beStudio 7 ngamafishane okukhuluma igama nguThulani Ndlovu enkaya eMondulo sikhobokhobo ngithi ngeke ngithathe ukubonga ubaba uPrince Dube Kosibanda ngokukhuluma akwenzayo ethi uGawule akahlukane nento zaseHarare kabuye ekhaya ukusuka nesikhathi uGawule hayi uthule impela uphelelwe gazi ukuthi aqonde kuphi gazi ukuthi ayenzene uyinyoka njengamakhanda amabili awazi ukuthi aqonde kuphi
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona ngeWhatsApp lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi ukuhlamukela uhulumende wakwele Russia okwesikhatshana okwenziwe ngumholi webutho elizimeleyo ele Wagner umnumzana Yevgeny Prigozhin kuveza ukuthi izinto kazimanga kuhle kuhulumende kamongameli Vladimir Putin. UBlinken wethule amazwi la izolo emsakazweni we-ABC. UPrigozhin yena okhokhela ibutho elilwa ngokubhadalelwa leli uveze ukuthukuthela okukhulu ngolwesihlanu esithi amasosha akhe ebeselubhekise eMoscow okuyisigodlo seRussia ngenjongo yokuyakhipha umphathintambo walelo lizwe obona ngezomvikela ngoba esithi ubhombe amabutho akhe alwa kwele Ukraine. Kodwa usuke wahlehla ngoba esithi ubone ukuthi kungachitheka igazi eliningi. UPrigozhin ungumngane lo Putin. UBlinken uthi ukuxabana kwababili laba kuveza ukuthi impi yabo kayihambi kuhle. Sixoxele umnumzana Difa Dube olandela ezombusazwe njalo elwela amalungelo kazulu.
Umholi weWagner laphana uProgozhin into le ayenzileyo yokuthi ahole abeqembu lakhe noma ahole amabutho akhe ukuthi ahambe ehlasela edropheni laseMoscow kuthiye abantu abaningi bale confusion eningi kakhulu. Kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho okusuke khona kube khona impi kuba khona njalo abanye laba ababesuke beyikhwezela impi leyana abadinga inxeba lokungena ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi baqhubeke phambili njalo betesta amanzi befuna ukuthi babone ukuthi umfula lo ungabe utshona okungakanani noma ungabe usatshona okungakanani noma isiziva singabe sisaselengwe yini noma ayisekho okuyinto abasebenzise lawa abeWagner ukuthi babone ukuthi kuyeleliseka lokho yini noma cha. Njalo okunye ukuthi bahambe baze bayifika laphana kusuke kwaba ngendlela ezimbili khona ukuthi abeWagner lo provision waba ngumuntu owayeseduzane kakhulu lobuholi beRussia waba ngumuntu oseduzane noPutin yikho kwenza ukuthi astadishe noma azwisise ukuthi umbuso weRussia ungabe kuwukuthi uxokozele okungakanani okwamenza ukuthi abe legunya elikhulu lokuthi ayenelise ukuthi aqhubekele phambili lokwezama ukuthi ahambe umango lo obekade sewuhambile bese kusele 200 kilometers kuphela ukuthi afike edropheni laseMoscow.
Ele Russia lilizwe elilebutho eliqinileyo kanti lilezikhali ezinkulu ezigoqela ezempubhiso. Umlisa lo kahle kahle eqala indaba yakhe ubethembeni.
Umnumzana lo nxa sithi siyakhangela yena okushuthi wakhangela wathemba ukuthi izikhali lezi asazitholayo ayeziphiwa nguye njalo uPutin ngesikhathi encedisa uPutin ukuthi ancedisa uPutin ukuthi ahlasele ilizwe lase-Ukraine wayesezibona ukuthi yena useqine enough kokuthi yena usengaba ngumuntu osengathi mhlawumbe njalo lokusondelana kwakhe eduze loPutin wabona engathi usengumuntu osengangenela elizwe laseRussia ayefika aketule umbuso umbuso kamnumzana uPutin ngenxa yokuthi wayesefunde okuningi njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi wayefunde okuningi ngokuzisondeza eduzane loPutin njalo lokuzibandakanya eduze loPutin. Kodwa-ke into angazange wayinanzelela wamisjaja wangasacabangisisa kahle ukuthi ilizwe lase-Ukraine ilizwe lase-Russia izikhali abalazo zinkulu kakhulu angasozwa yinelisi ukuthi azimele.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe zomhlaba. Sixoxela ekwele United Kingdom. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi owenu untungamilinkomo lichone kuhle.